Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wethu weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 lwezi 2017. Mina ngiyupractice Jeremiah.
Lami u Chris Gande.
Sokwenzakele Chris lapha sokuyinkemenkeme. Okade kumelele izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni. Akubizwa ozwayo sikhuluma nje emadolobheni lasemaphandleni phakathi kwelizwe lasemazweni womhlaba. Abantu bayajabula bayagiya ngemva kokwamukela umbiko wokuthi umnumzana Robert Gabriel Mugabe usethule incwadi yokuchiya umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende akade seqalisile indlela yokumsusa kusetshenziswa leli dale. Bathe bephakathi kokwenza njalo incwadi yahle yabuya yaqhushelwa umlawuli wedale lephalamende uSpeaker Mnumzana Jacob Mdenda ohle wayibala khonapho abantu baqalisa ukweqa ngenjabulo begcwala ezitaladeni kanye lakhona edale lephalamende amalunga la akade ebuthene khona.
Intatheli zindaba zeStudio 7 lazo ziphakathi kwabantu abajabule okumangalisayo bemanzi te asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Abednego Bebe umeli wedale lephalamende obekhonale eHarare kusenzakala konke lokho.
Edale lephalamende bese kufakwe imotion kumbe ngithi amaphepha akho athi thina sihlale njengedale senze lokho kuthiwa impeachment ngesikhiwa ukukhipha upresident esihlalweni. Ngenxa yokuthi umthetho uthi uma simkhipha kufanele kuhlale ama members of parliament awe lower house lama members of parliament awe senate they joined parliament bese sitheke ngenxa yokuthi parliament ke indawo yangkhona kanye neli ukuthi kuhlale ama members of parliament kanye nama senators kanye sibe siye sihlala ke eSheraton namhlanje. Sesiphakathi ke ngokudebater imotion isiqalile ukudebater kwayafika ke incwadi evelela kuye ke upresident uMgabe etho ukuthi yena hayi usechiya umsebenzi nezizathu zokuthi abantu beZimbabwe kabathabanga. So wasechiya ke umsebenzi ke hawu kuhle kwaba lokuthaba okukhulu kakhulu kumalunga edalela lephalamende kwaphinda njalo kwaba lokuthaba kakhulu ebantwini nje kazana besizwa khonoko ke izimota bese zijama uta abantu behlabela hayi kube kuhleke sibili ngoba ubaba uMgabe esechile esihlalweni. Uhlupho ke esilalo kakhulu ke ukuthi njengoba ke uMgabe ube izanu njalo lokubusa izanu kulo hlupho lokuthi simelele ukuthi sibone ke ukuthi izanu le eseleyo kambe izakwenza njengoMgabe na ngoba vele bebesebenza laye. Thina nje opposition sithi abantu baZimbabwe sebelethuba ke lokuthi bayenze kumbe balungise lokho okade kube hlula isikhathi sonke ukuthi bakwenze kumbe bakulungise ke. Sibethemba lokuthi ke hayi kusuka lapha kusiya phambili ke abantu baZimbabwe sebezaba nelungelo ke lokuthi bakhethe lo abafuna abavise ababuse ngomnyaka ozayo ngo-2018.
Sikhuluma nje kathesi njengoba umongameli esethiye isikhundla sekuhamba njani ngubani osenguye obambe isikhundla.
Umthetho ke weZimbabwe ngithi iconstitution enja ithi yona ke ibandla elilo president ke nxa upresident angafa kumbe achiye umsebenzi ke ibandla lelo elilo president wakhona yilo elizakhetha lo ozaqedisa ke ithemu ka president kusiyafika u-2018. Ungakhohlwa ukuthi kuvele kulama election ngo-2018 ke okwenzakala ukuthi ke lo ozakhethwa izanu PF nguye osezaqedisa ke ibanga leli eliseleyo kusiyafika ku-2018.
Umthetho uthini ngomsekeli kamongameli njengoba kwesinye isikhathi sizwa kuthiwa umongameli ngachiya umsekeli wakhe nguye othatha intambo lezi kodwa siyabona ukubana umongameli ubengasela abasekeli.
Ye kumqotho lokho ukuthi ke ubengasela abasekeli njalo ke abasekeli yibo bathatha ke isicoco leso nxa echiya kodwa ke umsekeli oyabe esele ke enguye obade ekta upresident engekho kumbe into kade bambe isihlalo upresident engekho nguye obamba isihlalo ke okwenyanga ezintathu kumelelekwe ukuthi ke abezani PF bafake lo aba ozaphi ozathatha isikhulu sikaMgabe. So njengoba bengekho ke uspeaker uhle wanansa ukuthi ke amanyathelo azalandelwa azabe selungisiwe kusiyafika kusiyaphela ilanga lakusasa ngolesithathu.
Akula hungahunga ini elilizwile ukuthi ngubani okhanya ezaba ephethe intambo?
Nxa silandela ke okuphume kuCentral Committee yezano ke ngesonto kuthe ukuthi ozathatha intambo ke ngumnankabwa ngoba nguye abamkhethe ukuthi uzaba ngu-acting president. Esingaziyo-ke ukuthi baza kwenza njani-ke ukuthi abe ngu-acting president njengoba bengakayi ku-Congress. Kodwa-ke hhayi, sizwa kuthiwa khona i-Central Committee yakhona yiyo eyenza umsebenzi nxa kungakayiwa ku-Congress. Ilethemba-ke ukuthi-ke umnankabwa nguye ozasezathatha intambo kuZANU-PF.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wedale lePhalamende oyenkayi ongoye bandla leMDCT ubexoxa ke eseHarare ubesitshela ngokwenzakale khona le edale lePhalamende kungakaziswa ukuthi uMongameli Mgabe usethiye isikhundla lokuthi kuthe kusaziswa kuhambe njani PJ.
Inhlelo lezindaba zethu ze-Studio 7 lazo ziphakathi kwabantu bona labo abajabule okwamagama emadolobheni achiyeneyo kuseHarare koBulawayo la kwezinye indawo. Seneliseke ukubuthatha ukuthola ithuba lokuxoxa labanye abakade bekhona ngale. Njalo intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu kanye lo Gibson Bebe labanye abambalwa uMbathabile Masuku laye uthethe asizweni bekhuluma abanye babo.
He was a great African leader, but unfortunately he's leaving office the wrong way. Mr. Speaker, I have guided question 119 of the Constitution. It talks about the role of Parliament. One major role of Parliament is to ensure that we protect the Constitution. We are a constitutional democracy, Mr. Speaker, and where there is infringement of the Constitution, Parliament has a duty and obligation legally to move in.
Ngizona ngi promise mkhwananzi siyajabula kakhulu sithi lesi isigaba esitsha empilweni yabantu beZimbabwe uPresident Robert Mugabe wethondezela abantu okunzima kakhulu eZimbabwe lapha ngokungani sokulethuba lokuthi abantu baqalise impilo entsha siqalise kutsha sibe leZimbabwe kaZulu ebuswa nguZulu inotho yelizwe ibuyele ebantwini inkululeko lemalungelo abantu aphenduke abuyele ebantwini.
Lithini ngamalungelo oluntu lawa awaphambanisayo etshontsha ebulala abantu la ngesikhathi seGugu Round?
Siyamchothoza kakhulu uMgabe ukuthi into azenzayo zimbi kakhulu akufuzanga zenziwe ngomunye umuntu ngomunye ulida. Njalo thina abantwana beZimbabwe kumele asivumele omunye ulida weZimbabwe ozaba khona ukuthi enze lokho okwenziwa nguMgabe. Never again, we should never allow any leader, any person to do what Robert Mugabe has done to this country.
Uthini ngala amanye amalungu edalo lephalamende abalisa uJonathan Moyo, o-Ignatius Chombo, loSevia Kasukwero kubikwa ukuthi abathunjwe ngamapholisa akwazakali ukuthi bangaphi, njalo nezindlu zabo za lungulwa libutho.
Laba yibo abantu ade belokhu besekela bepromota uPresident Mugabe bemiye ngokuthi abelokhu esesikhundleni isikhathi sakhe sesitshayile. Kufuze batholisiswe nxa bengatholwa ngamakhothi eZimbabwe belamacala babothwa.
Ibizo nesibongo?
Ibizo Alistair. Thina siyathaba ngalesi sikhathi nxa ukhulu kumbe singathi sangoma nxa sisehla sivumela ukuthi generation ele productivity i-generation esikhangelele ukuthi iza-provider imisebenzi iyo ekhanya izathatha ifama. So kuyasijabulisa njengamazibabo.
Ithini ngalaba ababothiweyo uJonathan Moyo, uSevia Kasukwere no-Ignatius Chombo?
Abantu abanjengaJonathan Moyo, uSevia Kasukwere sidabayethi kurubhi labo beye befile ukuthi ikurubhi injani njengabantu ababesendabantu abantu ababelwela abantu ukuthi bekhululeka lesi sikhathi sidabahambe labo ethi kurubhi betonisiswa bebona ukuthi kunjani ukuvictimiza ama-advocate ama-human rights.
Samuel Nini, hhayi akusolisi, akula nto embi yala kula muntu ongasola, konke sivumelana lakho okwenzakalayo. Lathi sifuna ukubona okuthi okuzayo ukuthi kunjani lapho. Singancedakala siyangaphi.
Uti enzi wenu Robert Mugabe njoba wabula labantu ngesikhathi kugura wona.
Hayi hayi lokho angangeni angangeni kubo kakhulu. Sina sifuna ukubona iZimbabwe enhle.
Sina ngiyiphithule maphosta. Hayi akusimangazi njoba siyananzelela ukuthi la abantu okade bengamfuni lempathi yakhe bengasamfuni kubangelwa yimonakalo awukhozileyo engumongameli. Sihamsoke Zimbabwe selikhululekile. Okwesibili sithemba inkululeko leyi lizayiphatha kuhle ligcine lilondoloze singayenzi lokhuyana esakwenza ngo-1980 sathabela umthakathi ozobamba abantwana bethu ekhaya.
Labo ngabanye babalaleli bethu abakade besemigwaqweni bethakazelela utshiya umsebenzi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe. Bekhuluma lapho lentathelo zindaba yethu yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
Umkhokheli uyecele le-MDC umnumzana Welshman Ncube uthi ibandla lakhe liyathokoza kakhulu ngokuchiya umbuso kukamongameli Mugabe, njalo uthi balethemba lokuthi kuzaba lomhlahlandlela ohlanganisa wonke umuntu ozakhokhela ekuthini ilizwe leZimbabwe liphumelele. Asizweni ingxoxo eyenziwe nguNcube elontungameli Nkomo.
Bakithi esintwini uyaye kuthiwe selitshonile ilanga nxa indoda ade ibambe isikhathi esingaka isidilikile. Yikho ke ungabona ukujabula okukhona ezitridini zeZimbabwe ngikobulawayo ngikhuluma so abantu kabathabanga nje kabatshayi nje amahuta uthi ya seze wahamba ubaba lo ade sijakadisa kangaka. Yikho ke hayi kuthathiwe sibili sonke sithabile sisiselebrata kanje sokuthi ungamba lo ade yinhloko yokuhlukuluza kwabantu usehambile. Sithaba kodwa njalo sine-anxiety yokuthi phela ubaba lo bengasebenzi yedwa, bengakwenze yedwa konke khonokho ube kwenza elabakhula bakhe. Abakhula bakhe bonabo yibo abanye asebesala sokumele ukuthi babumbe uhulumende. Bonke bonabo mnangagwa bebelaye kusukela kudala beyiwo ama-stormtroopers akhe. Yikho ke sile anxiety yonale ukuthi sinethemba ukuthi bafundile ukuthi ukuba yizikliwi lokuhlukuluza abantu kuphetha ngobubi. Kabasoze bakuphinde bazagebha amagoda amancane bathi mthu bakhafulele phansi. Yikho ke esikuthemba ukuthi kuzayenzakala khonokho.
Obaba Mnangagwa nguye osezaphatha intambo lapha.
I-Central Committee yezano anti imkhethi ukuthi ngiyozathathi lokhu ze. Eku-constitution ithena nanxa upresident eseresignile, uspeaker anganikwa ibizo lika-president omutsha, kumele ayenze ukuthi upresident omutsha abe afungiswe, abe sonile within 24 hours ukuthola ibizo leli. Yikho ngithe mina bangamnika ibizo lamhlanje. Kumele ukuthi kusasa bamdinge lo Mnangagwa abe sonini before this time kusasa. Bangaphuza bamnika ibizo lika Mnangagwa kusasa formally official. Lobenazi they must still formally hand it to you. So within 24 hours must be sawing in. So kakula sikhala sokuthi kube lo acting or kube lo acting president who was the last vice president who acted.
Lo-ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli wecelele MDC njalo eligqweda elibona ngendaba zesisekelo sombuso obekhuluma ecingweni ke le-Studio 7 ekwabulawayo.
Enye njalo intatheli zindaba yethu ikhona lapho ecingweni ukuke waxoxa lo Chris singakangeni kuhlelo wathi sizwe asiphathele khona.
Ye okwenzakala ukuthi ngemva kokwaziswa abantu eZimbabwe laba bezokona ke isikhulumeli seParliament umnumzana Jacob Mudenda eyazisa abantu bana umnumzana Robert Mkhale use sign incwadi abayidivision letter ngesilungu sibone ukusala ukuthaba okukhulu njengosizwa kathesi ngisezicala abheni halalo njengosizwa umsindo lo khona abantu bayathaba bayathokoza kule ntokozo enkulu abalandela ukuthi lakuthaba lizabaphathelani kodwa abakwenza nje ukuthaba bechaya izimoto bechaya amahuti abaye bayagida abaye balatha amatshwala kuncane indawo.
Sike sezwa ukubana amapholisa kawabonakali ezitaladeni lapha, kunjani ekujabuleni lapha?
Ye okwenzakalayo ukuthi okokuqala mfowethu nokuzazi ukuphatha eZimbabwe ilizwe leliyani esingalithi thina ngesilungu abayithi yi-police state ukuthi abantu abazimbayo zonke bezilokhuza bezikhangelwa ngamapholisa ukuthi nxa ungafuna ukuthi wenze nje into elini okuncane njengoba ungazi ukuthi udibuthane nje amapholisa abephambanisa abantu kodwa namhlanje okokuqala ke siboneke selokho amabutho athathayo-ke ngeviki epheleleyo amapholisa axhothe emgwaqweni okutho ukuthi ade kusizakala ukuthi amalanga layejilele sibona abantu besemgwaqweni behlabela malanga wonke loba nje into leyo kuyinto yathi sizakala kuyinto yezanu p f kodwa isikhathi sikamongameli bekukhanya besesifikile ngabantu abaningi besebesithi umongameli kahambi kungelani lokuthi ngowezanu p f kungelani lokuthi nge-m b c abanye besibabona begqoke esike lama-tishet ayezanu p f bejabula ukhanya ngani ukwesaba okwafakwa ngumongameli Mkhale iminyaka le ngu-37 ukhanya ngani wafaka ukwesaba ebantu saba bebengamthandi ngoba nanko phela ukuthaba kwakhona akwaze kubona kahle ikakhulu la lapha awina khona iwina ngala athiwa ngamasilungu ngama-resounding victory angaze ngibona abantu bethabe kangaka.
Siyazi ukuthi ekujabuleni lapha njengoba utshilo futhi ukuthi bakhona abangani bayaphuza benathu utshwala kuya-ke kube lo kungezwa lokudlwangudlwangu akula yini?
Okukhona kwakhathesi ke abantu bebethaba ngike ngakhuluma nabanye abantu emini namhlanje ibhodabhoda ngoba bengike ngafika ePhalamende ngasesiya e-ICC lapho engihambe khona abantu abaningi bebebamangalisa ukuthi lokho kwenzakale isehlakalo lesi akukabi ama-cases abantu abatshontshelayo kumbe ngathi izindaba zabantu abatshontshelayo kumbe abantu abasebunzimeni bokwehlela ebunzima balutshwane kule lapho nxa kunamapholisa ikakhulu nxa sikhangela ngendlela abantu nxa bethala isikhathi esiningi sidala ukubona abantu abalimalayo amashopu ebhidlizwa izitolo zabantu ezibhidlizwa lokunokunjalo kodwa asikezwa-ke impiko enjalo lapha eHalale okwakhathesi asikezwa-ke impiko enjalo nxa kukhona ngabe khona-ke ngokuzangela iphansi kodwa okwakhathesi-ke asikezwa impiko ekhona abantu abaningi mfowethu angaze ngibona uthando olunjalo abantu bayathandana kulo thando abantu ubona abantu beqhabujana abanye befeqelana angaze ngibone uthando olungaka selokho ngaba yimi-ke elizweni lezimbabwe liseseleko ngazalwane ngibona nani ukuzo kwabongameli mdabe lokhu kutsho-ke ukuqalisa isiqalo esifithi asingazi-ke ukubana njengoba i-ZANU PF kuyiyela esiyibuza asazi ukubana kutshoni-ke ebantwini bezimbabwe kodwa-ke abantu bayazithokozela bayazijabulela mfowethu kungelanto ezinye eziphambanisekayo.
Wona amasosha akhona yini ezitaladeni lapho?
Amasosha yiwo wodwa mfowethu mhlawumbe ngawena lawe wathini ukuba lisosha okwakhathesi ngawe uyazikhuliseni ngoba nxa ungangena ezimoteni lezi ezikhamba abaningi abathi ngamakhombi lawa amasosha angafika xa angafuna ukuthi engabhadali nxa engafuna ukuthi ebhadale abantu bathi hayi ungabhadali siya kubhadalela amasosha okwakhathesi yabantu yibo othandiwe babantu esikhathini esikizo khathesi ahlandwa ngabantu okunye okumangalisayo abantu bathabile bathokoza bayajabula okunye okungayenzi bejabulela amasosha ngoba abantu babona ngani inkululeko le khona esingathi ngasazi kumbe inkululeko kumbe kuyini bathi kungani kubiswe ngamasosha-ke isikhathi esidalise ukuthi umongameli Mkhaba azavume ukuthi usesayina abantu okuthiya ngemva kweminyaka eminingi kangaka ekuthi
imuli kamongameli Mkhabe yona ike yabonakala yini njengoba besike seze uyihungahunga lokubana kayikho elizweni?
Imuli kamongameli Mkhabe kayikabonakali kodwa esike sakhuluma nabo njengentathelo izindaba bathi bona umama uGrace Mkhabe usesekhona elizweni lezimbabwe kodwa ngenxa yenhloni siyazi ubana ubethethisa abantu abaningi wake watho wafunga phansi nje wathi ukathi uzabusa azabuse nalapho esesifuneni kukhanya ngani inhloni ezimbambileyo kodwa sizathinakuthiwa abantwana abangekhoyo abantwa babo yasebephumile elizweni kodwa yenangokwakhe umama uGrace Mkhabe kuthiwa usesekhona khonapha elizweni lezimbabwe asazi ukubana kuqiniseko okungakani ngoba besizwa-ke ngabafiki bebundi ukuthi hhayi laye usesekhona elizweni lezimbabwe.
Leyo ke intatheli izindaba yeStudio 7 uGibson Bebe ebesixoxa laye ecingweni eseHarare esitshela ngokade kusenzakala lamhlanje.
umZulu weHarare obebuthene endaweni yeAfrica Unity Square befuna ukulala khona uMongameli Robert Mugabe aze avume ukuchiya isikhundla begcwele indiyabulo ekuthini usekwenzile lokho. Asizweni uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo. Bekuyikujabula ezaladini zeHarare ngesikhathi uZulu esemukela umbiko wokuba usevumile ukusuka esikhundleni uMugabe. Omunye walabo obegcwele injabulo kungosakhulayo uNkosazana Sibusisiwe Phiri, yena othi utshone ese-Africa Unity Square uzaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo okubalisa imithandazo yokucela umdala ukuba angenele kudaba lweZimbabwe.
Ngisebenzile sizwanisebenzile ukuthi ngabe kusasa kanye kanye khona isitetha zingane siyemtshengisa ukuthi besingasasamfuni kulalishi lowo emsebenzifuna ukulala khonapha ngama bemfuna ukulala kusentshone khonapha namhlanje selekuteni bengisephakathi khonapha ngimelele ukuthi umdala asuke esuke ehambe kozimba le asamfuni.
Kothi uMnumzana Jacob Sibanda yena laye utshengise ukusijabulela lesi sehlakalo sokusuka esikhundleni kukaMugabe sekufika phose iviki abakubutho bangenelayo kudaba lwakhe.
UMugabe ushiyile vele asamfune angaphenduki, asamfune even eZimbabwe. Sifune vele ukuthi onke amakhosi basitshontshile imali eZimbabwe babahambe babangenise ejelini. Uma siyafuna kakhulu, then another thing is we want i-traditional government azifune vele i-ZANU PF or MDC ukuthi ingene yoga. So sifune iZimbabwe leyi sonke abantu beZimbabwe sibambane sisebenze sonke se-one.
Bekungesifanayo la kuntombi kayise Khumalo, yena obesehluleka lokukhuluma ngenjabulo.
Siyajabula kakhulu ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Sithokozile ukuba hayi sesizathola umsebenzi lathi ukuthi sithole ukuphila kahle. Jabule kakhulu, jabulile. Bengakukhanyelelanga kodwa ngendlela le esenzayo. Siyabonga kakhulu uGeneral ngoba hayi lathi sesiyaphili sesiyathola umsebenzi ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Jabule kakhulu. Sasa besicela ukuthi nje kube izitolo zonke zivale nje abantu sijabule kakhulu sibhode ekawuni sithokoze sinengisa ukuthi hhayi sijabulile ngento leyo besesikhathene kwesikhathi eside. Sasa nje abantu bonke sithola sijabula sigida nje singenze nje
so. Ukuchiya kukaMugabe umsebenzi kuza ngesikhathi abebandla lakhe beye bayacela edale lephalamende ukuba lisukumise udaba lokuxotshwa kwakhe ukuba ngumongameli. Amalunga edale lephalamende ebephakathi kokuluhambisa lolu hlelo lokuxotshwa kwakhe uMugabe njengoba baphathi intambo bese beye ewetheleni ye-Rainbow Towers ukuya kusungula lokho. UZulu okhulumisane lalo msakazo uthi ubonga abakubutho ngokuphathisa ukulungisisa obesekonakele kanye lokuba achiye umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngibuMavis Gama. Siyambonga ke uMavis Gama lapho silayo enye njalo intatheli izindaba yethu eye Studio 7 uBenedict Nhlapo ekhona ngale ngaseGoli eSouth Africa. Siyakwamukela Nhlapo.
Siyakwamukela lami yakuyeka balalela.
Yeah. Kumi njani khona ngapho liamukele ngejabulo engakanani khona ngapho ngase South Africa?
Into kwezemangalisayo esuke lapho eSouth Africa ngokuqala kubona izalo zeZimbabwe zijabule kanje, bavale istalada bagcwele indawo yonke, abanye bagibela nemoto ezidlulayo, kunabancane kunabadala bonke bamemeza elizinge bathi lamhlanje yi-Independence. Kukhanya kuzolala sibili kugidwa ngiselokishini manje lona ele-Hillbrow manje lapho okuhlala khona izalo zeZimbabwe eziningi. Okulapha yinjabulo emangalisayo, abantu bajabule okokugcina. Kangikaze ngibone izalo zeZimbabwe zijabule kangaka kule-South Africa ngoba bahamba becatha becathela amaphoyisa, kodwa namhlanje bathi kume bonke lemuli zabo bathi intokozo enkulu ukuchiya kwaMongameli Mugabe Hlala.
Ye.
Mhlapho uya ungasitshela ukuthi kusenzakala khonokhu, kufike njani umbiko nalo ukuthi sokwenzakile abantu ukuthi baze bajabule kangaka?
Kuthe mazeni ukuba kwenzakala kwasho kwaba breaking news kuma stations wonke alapha South Africa kube zi news ezinkulu kakhulu wonke ama stations asakuthwala kuma radio la kuma TV abaningi bakubonele khona abanjalo baphethe kuma WhatsApp kodwa ke within 20 minutes kwenzakala abantu bese bephithizela strating sebegcwele bechaya inkolo bachaya amahuta kunzima kakhulu lapha kodwa ke okukhulu kakhulu ukuthi injabulo bathethe ama flag kusebusuku kodwa akulela amapolisa abashuthayo lamhlanje akule muntu obuzwa amathepha bayasho bathi bafuna ukubuyela ekhaya sekezimisele ukubuyela ekhaya ngokwesha kwamongameli Gabe Shalom.
Bese ke sezwa ukubana umongameli Jacob Zuma uza kuya eZimbabwe kusasa ukuyakhulumisana lo mongameli Mugabe, uhambo lolu lokho likhona na?
Ngoba njengoba uthambo loqhubeka phambili kodwa selungaba khona mhlawumbe kodwa ke akade bekulanda ikakhulu ukuthi baye kuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Uyazi ukuthi bekulomhlangano wesathi khona ngase Angola befuna ukuzwisisa kahle kahle ukuthi kambe kumenjani kodwa namhlanje omongameli Mugabe sithe phansi sihlalo kuzoba nzima ukuthi bazame ukulandelela lolu daba ngoba izinto sezisekile abebekwesabela abakwele South Africa njengokuzume nguye okhokhela isathi kumgcinisha lwesathi manje bekukuthi mhlawumbe kungaqhubeka kuthatha isikhathi eside kungalungiswanga kweZimbabwe kungadala inqushunqushu bese kusiba lo dlame olubakhona kube njengoba manje izinto sezikashe kangaka uzulu ephokozile umongameli Mugabe sethiye phansi sihlalo ngithemba ukuthi lo hambo kasele ukuzukuba necessary okwamanje.
Kodwa ke abakwemukeleyo incwadi leyo abacabanga kula abalokuthandabuza na ukuthi engxenye incwadi leyo uyibhale ebanjwa ngamandla
manje bonke abantu abavele uludaba ikakhulu isiphatha amandla makhuluma lezi siphatha amandla lapha kwele South Africa besivele zisithi zizamelela abantu beZimbabwe benze njengokwenzakala kwabo njengoba lesi sinemezelo size siphuma kubakhokheli bephalamende akula muntu ose-raise any concerns ukuthi kungabe kuyisimemezelo samanga wonke umuntu uthi isimemezelo esivela umongameli ngoba siwe ngendlela e-official ngakho-ke kukhanya siyemukeleka bobanje njengaba mongameli ozuma usezofuze bazwisise kahle uhulumente wezimbabwe bathole ngokusemthethweni ukuthi soshole sisimemezelo siphume khona kodwa ebantwini abasesitratini ngabasayingeni le bathi ngabayingeni ukuthi kuhambe njani kwaze kwafika lapha abakuthabelayo kuphela ukuthi okokugcina sebekhululwe ngemva kwe-37 years babeka njengabantu akade beboshiwe bengakhululekanga bathi okwamanje sebekhululekile yikho kuphela what matters okwamanje.
Ye manje udaba lwamaphemithi ke luzaqhubekela phambili yini njengoba sekumi ngalolu hlobo?
Siyazi ukuthi amaphemithi la anikezwa ngenxa yokuthi kwakule ngisunyiso eZimbabwe kwabuya kwaba lesi khona isikhathi sokuthi akula msebenzi i-economy ime kabi. I-South Africa ibilokhu yongezeleka ngeminyaka emlutshwana ikhangela ukuthi ma izinto zilunge ekhaya abantu bayabuyela kodwa kwamanje yoba sazi ukuthi basa-aplaya isimo sizathatha isikhathi ukuze silunge njalo ne-cabinet isivumile vele ukuthi amaphemithi akhona manje ayingezelweni iminyaka eminyaka engu-4 ngithemba ukuthi lokho kuzoqhubekela phambili kodwa i-South Africa okwamanje isinda kuqala ukukhuthaza manje abantu bezimbabwe benelisa ukuthi babuyele kodwa njengoba kuzothatha isikhathi ukuthi umnotho ulunge uvele kuzafanele ukuthi bangezelele sithemba ukuthi u-South Africa izakwenza njalo kodwa ibikubeka kuqashe vele ukuthi ngamathemithi esikhathana ukuthi izinto zingalunga ilapho umuntu abantu bezimbabwe babuyelela aphila elizweni labo njengomuntu wonke.
Umcabango bani kulo okuthwana na uzathatha osededelwe umnumzana Mugabe umnumzana Emerson Mnangagwa?
Abaningi lapha uma ukhuluma labo isikhathi sonke abayingeni ukuthi ngubani ongenayo bathi bona abebekufuna ukuthi umongameli gqofume ebushalweni bathi ezepolitiki sebezinikela kumabandla aphikisayo lebandla elibusayo lezanu PF ukuthi bakulungise ukuthi kungena njani kodwa abakuthoyo abakukhuthazayo ukuthi noma ngubani ongenileyo kungasaphindi futhi athiwe amandla abengangamgaba kungasaphindi futhi athiwe ayenziwe lokho izanu PF ekwenza umongameli Mugabe ukuthi bezenzela santando bafuna ukuthi umuntu ozongena abe umuntu ohlonipha amalungelo oluntu umuntu ongenayo ezi ukuthi ufanele aphume kodwa aqakathekilekile kathi batho kwamanje esekusemgqokayo ukuthi umongameli Mugabe usephumile lo ongenayo bafisa ukuthi abekwazi ukuthi angavele akwenze lokho ibutho
labantumhlapho sikubambe kancane lapho isikhathi yiso esesidliwe ngumangwe sibonge kakhulu. Yelo bekungu-Benedict Mhlapo ise-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo. Igama lami ngu-Chris Gande. Lilale.
Ngile themba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.